Isahluko 88. Indoda enothileyo loLazaro. ULuka 16 verse 14 kusiya ku-31. Okusesihlokweni lesi. Umzekeliso wendoda enothileyo loLazaro. UJesu befundisa abafundi bakhe ukuthi basebenzise kuhle inotho yomhlaba. Kodwa abafundi bakhe kayisibo bodwa bamlaleleyo. AbaFarisi labo bamlalele njalo kumele ukuthi ngabe bayakusebenzisa lokho akuchoyo ngenxa yokuthi bayayithanda imali. Bathi besizwa lokhu uJesu akuchoyo baqalisa ukumenza inhlekiso. Nanxa kunjalo lokhu kakumkhathaza uJesu. Uthi kubo, lina lizenza abalungileyo ebantwini, kodwa uNkulunkulu uyazazi izinhliziyo zenu, ngoba lokho kuligugu ebantwini kuyenyanyeka kuNkulunkulu. ULuka 16 verse 15. Sekuyisikhathi abantu bebona abafarisi beligugu, kodwa izinto seziza ntshintsha. AbaFarisi laba benziwa babe ligugu, futhi abanothileyo labalezikhundla kwezombangazwe nakwezenkolo sebeza kwehliswa. Abantukazana bananzelela ukuthi kumele bafundiswe okuningi ngoNkulunkulu, bazaphakanyiswa. UJesu wenza kucaca ukuthi kulontshintsho olukhulu olwenzakalayo. Uthi, umthetho labaprofethi kwasebenza kwaze kwafika uJohane. Kusukela lapho izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu ziyachunyayelwa, njalo yonke imihlobo yabantu izama ngamandla wonke ukuthola lowo mbuso. Kulula sibili ukuthi izulu lomhlaba kudlule, kulokuthi ingxenyane encane yohlamvu lwebala elisemthethweni ingagcwaliseki. ULuka 16 verse 16 lo 17. Amazwi kaJesu atshengisa njani ukuthi untshintsho seluqalisile. Abakhokheli benkolo bazigqaja besithi balandela umthetho kaMose. Khumbula ukuthi uJesu azasilisa enye indoda eJerusalema, abafarisi bakhuluma bezigqaja besithi, thina singabafundi bakaMose. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma loMose. UJohane 9 verse 13 lo 28 lo 29. Umthetho kaMose wawuzakhokhela abantu abathobekileyo obasa kuMesiya uJesu. UJohane umbhaphathizi waveza ukuthi uJesu uyimvana kaNkulunkulu. Kusukela ngesikhathi uJohane esenza inkonzo yakhe, amaJuda athobekileyo, ikakhulu lawa ngabayanga, abesizwa ngombuso kaNkulunkulu. Zikhona sibili izindaba ezinhle kulabo abafuna ukubuswa ngombuso kaNkulunkulu lokuncedwa yiwo. Umthetho kaMose uyagcwaliseka ngenxa yokuthi usuncede abantu ukuthi babone uMesiya lokuthi bananzelele ukuthi badinga uncedo lwakhe. Nxa usugcwalisekile, kuyabe kungasadingeki ukuthi abantu bakaNkulunkulu bawulandele. Ngokwesibonelo umthetho wawuvumela ukuthi ezimeni ezijiyeneyo umuntu achithe umtshado wakhe. Kodwa khathesi uJesu sesithi, wonke umuntu ochitha umtshado ehlukane lenkosikazi yakhe abesetshada lomunye uyaphinga. Njalo loba ngubani otshada lowesifazane ochithekelwe ngumtshado uyaphinga. ULuka 16 verse 18. Lokhu kumele ukuthi kuyabacaphula abafarisi abazithi balandela umthetho. Khathesi uJesu selandisa umzekeliso otshengisa ubukhulu bontshintsho olwenzakalayo. Ukhuluma ngontshintsho olumangalisayo olwenzakala empilweni zamadoda amabili. Ngesikhathi umzekeliso lo ulandiswa, khumbula ukuthi phakathi kwabalaleleyo kulabafarisi abathanda imali njalo abaphakanyiswa ngabantu. UJesu uthi, kwakule ndoda eyayinothile eyayihlala igqoke ezibubende kanye lelinene njalo izikholisela nsuku zonke, ikhomba ngophakathi. Kodwa kwakule ndoda eyayiphihlika izilonda emzimbeni wonke ababejayele ukuyibeka egedini layo. Yayithiwa nguLazaro njalo yayiphila ngokucela, ize ifise ukudla kwakukhithika etafuleni yesinothi leso. Ngitsho lezinja zazibuya zizoyikhotha izilonda. ULuka 16 verse 19 kusiya ku-21. Akuthandabuzi ukuthi indoda enothileyo esemzekelisweni kaJesu imele abafarisi ngoba bathanda imali njalo bathanda ukugqoka izigqoko ezidulayo futhi ezimangalisayo. Abakhokheli benkolo laba banothile njalo abantu babona ngani uNkulunkulu engababusisa ukwedlula abanye. Yikho befaniswa lo muntu ogqoke ezibubende. Ilinene elimhlophe litshengisa ukuthi bazenza abantu abalungileyo. Abakhokheli laba abanothileyo njalo abaziphakamisayo bababona njani abantukazana? Bayabeyisa ngokubabiza ngokuthi ngama-Amharets loba abantu bomhlaba, njalo bababona bengabantu abangawaziyo umthetho labangafanelanga ukuthi bawufundiswe. Impilo yabantukazana laba injengendoda ephila ngokucela okuthiwa nguLazaro, ehawukela ukudla okukhithika etafuleni yesinothi. Abantukazana banjengoLazaro ogcwele izilonda ngoba bakhangelelwa phansi ngani uNkulunkulu yabenyanya. Sekulesikhathi abantu laba bephathwa ngendlela ledanisayo, kodwa uJesu uyakwazi ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi kube lontshintsho olukhulu kulaba abanjengendoda eyisinothi lakulaba abanjengoLazaro. Izinto ziyantshintsha. UJesu uqhubeka ngomzekeliso selandisa ngontshintsho olukhulu olwenzakalayo. uthi uhamba kwesikhathi uLazaro wafa wathathwa izingilozi zamseceleni kaAbrahama. Indoda eyayinothile layo yafa yangcwatshwa. Ithe isengcwabeni ihlukuluzwa yavusa amehlo yabona nanguya uAbrahama kulo Lazaro eceleni kwakhe. ULuka 16:22-23. Abantu abalaleli uJesu bayakwazi ukuthi uAbrahama kudala wafa njalo usengcwabeni. Imibhalo iyakucacisa ukuthi akula muntu osengcwabeni kumbe eshiyole, kuhlanganise lo-Abrahama, ongenelisi ukubona loba kukhuluma. Pho abakhokheli benkolo bengabe becabanga ukuthi uJesu ukhuluma ngani emzekelisweni lo? Engabe sitshoni ngabantukazana kanye labakhokheli benkolo abathanda imali? UJesu uveze untshintsho olubekhona ngesikhathi esithi, umthetho labaprofethi kwasebenza kwaze kwafika uJohane, kodwa kusukela lapho izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu ziyatshunyayelwa. Ngakho ukuchumayela kukaJohane loJesu Kristu kuntshintsha ukuphila kukaLazaro lokwendoda eyisinothi. Sekulesikhathi abantu abangabayanga njalo abathobekileyo belambele ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa khathesi sebencedwa izindaba zombuso ezatshunyayelwa kuqala nguJohane umbhabhathizi njalo esezitshunyayelwa nguJesu. Abakhokheli benkolo bebefundisa abantukazana laba izinto ezilutshwana ngoNkulunkulu ezifana lokudla okukhithika etafuleni. Khathesi sebefundisa iqiniso eliqakathekileyo elisembhalweni, ikakhulu izinto ezinhle ezichasiswa nguJesu. Yikho-ke sebemazi uNkulunkulu futhi usebamukela. Kodwa abakhokheli benkolo laba abanothileyo labadumileyo kabafuni ukwamukela umlayezo omayelana lombuso owamenyezelwa nguJohane futhi osutshunyayelwe nguJesu elizweni lonke. Umlayezo lo okhuluma ngokwahlulela okuvela kuNkulunkulu uyabacaphula lobo uyabahlukuluza. Abakhokheli laba abathanda imali bangathokoza kakhulu nxa uJesu labafundi bakhe bengayekeli ukutshumayela umlayezo lo. Bafanana le ndoda enothileyo esemzekelisweni ethi, Baba Abrahama, woba lesihawu kimi uthume uLazaro ukuthi athintise umunwe wakhe emanzini, apholise ulimi lwami ngoba ngisebuhlungini emalangabini omlilo engikuwo. ULuka 16:24. Kodwa lokhu ngeke kwenzakale ngenxa yokuthi iningi labakhokheli benkolo kalisoze lintshintshe. Kabazange balalele uMosi labaprofethi, ababebhala izinto okwakumele zibancede bavume ukuthi uJesu yinkosi engumesiya. ULuka 16:29-31. Kabafuni lokuzithoba ukuze bancedwe yilokho okutshunyayelwa ngabantukazana abamukela uJesu njalo asebelobudlelwano loNkulunkulu. Kanti njalo abafundi bakaJesu ngeke bantshintshe umlayezo abawutshumayelayo ukuze bancede abakhokheli benkolo. UJesu veza lokhu ngamazwi atshiwo ngubaba u-Abrahama endodeni eyisinothi. Uthi, mntanami, khumbula ukuthi usaphila wathola izinto eziningi ezinhle. ULazaro yena wathola ezimbi, kodwa khathesi useduduzwa lapha. Wena usebuhlungwini. Singasayiphathi ukuthi kulesihotsha esikhulu esifakwe phakathi kwethu lani. Okokuthi labo abafuna ukusuka ngapha baze kini kabenelisi, labakhona ngapho kabenelisi ukuchapha baze kithi. ULuka 16:25-26. Untshintsho olukhulu kangaka lufanele sibili. Abakhokheli benkolo abaziphakamisayo yiba sebephansi, njalo abantu abathobekileyo abavuma ukuthwala ijogwe likaJesu sebethola impumuzo lokuningi okubaqinisayo ekukhonzeni. Ezinyangeni ezilandelayo, untshintsho loluza khanya kakhulu ngesikhathi isivumelwano somthetho sithathelwa indawo yesivumelwano esitsha. NgePentecost lika-33 CE, uNkulunkulu uzathulula umoya wakhe ongcwele bese kucaca ukuthi wamukela abafundi bakaJesu, hatshi abafarisi labangane babo. Imibuzo. Zitshene njani impilo zabakhokheli benkolo labantukazana? Ngokutsho kukaJesu, yiluphi untshintsho oluba khona kusukela ekuqaliseni kwenkonzo kaJohane? Emzekelisweni kaJesu, ngobani abanjengendoda eyisinothi njalo ngobani abanjengoLazaro? UJesu luveza njani untshintsho oluba khona? Abakhokheli benkolo bezwa njani ngomlayezo otshunyayelwa nguJohane loJesu, njalo uJesu kuveza njani lokho emzekelisweni wakhe? Abakhokheli benkolo bafisa kwenzakaleni, kodwa kungani abakufisayo kungasoze kwenzakale? Isihotsha esiphakathi kwabakhokheli benkolo labafundi bakaJesu sizaba sikhulu kakhulu nini